soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaziko 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa ulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabantu abangamakhulu phose amane 371 igciwane le coronavirus ngelanga linye. Elezambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo yithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulendawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhanyile isibhedlela sethu kobulawayo xa bevelelwa yibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibe lenani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye. Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokuleZambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosta wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba leminyaka 97 years. noma kunjalo bakithi sidanyele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njengabantu besadakhi silahlekelwe njengezalo zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bechavi emazweni wona la engwaqambayo ubabukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo ndokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinandela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele South Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengobabukhawunta besebenzisana labo so kasifunde nini kubabukhawunta ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha laphayana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu babukhawunta noma ubusi isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engutsho ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa zimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulindawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi bekezela maplanka isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzileyo empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okuninginingi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayihlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina siyinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela omama abenza imisebenzi yokuthengisa abanye ngabasebenzayo abanye ngabangasebenziyo so inhlanganiso nje egoqela umama wonke okubulawayo eyahlangana sabumbana singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu obulawayo nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantwabethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa sabona kufanele ukuthi sihlangane njengehlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi ulabantwana abancane abathathu so sizamile ngaye yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi 385 kg and then i-rice layo yaba yi 119 kg. I-grocery esiyithengileyo sibili ibe i-grocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo bekwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani lolu ncedo?
Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana bathi abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedluleyo leminyakeni edluleyo?
Yes, sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese-South Africa eGoli. So ugogo wasebona ngabantwana sile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lakho konke nje okunye ngokwakudingakala.
Lo unkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi leNjube uNtombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni se-State House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu le-France laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemifanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngingakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulanto othiwa yicorona. Corona libizwe nelibekiweyo yayicatsha ngomunwe. I-United Nations ifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana nabelungu laba ama-China nama-Russia.
Mbonani sanibonani basakazi be-Studio 7, njani nisaphila kodwa? Hayi ikhuluma noThulani wakwandlela oqhamuka efilabhuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi cela like livule ingqo ingqondo zenu nivule enamehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana PF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC Alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima nozano PF niyagijima no MDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi sizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sizwe sikalobhengula kodwa nina nisagijima no MDC nabozano PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza ligijima nabozano PF nabo MDC nani basesishoneni lizobafaka ukuthi livavotelwe amakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana neyinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu bezano PF nabantu be-MDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right uyabona ngoba lento leli yenza ekho-right bese ngiphendula wena ndoda wena mfoni uthi wena o-MDC allies nabo-MDC labozano PF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba you must wake up you must use your mind you must the madula blankati uyezwa baba ihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina ku MDC wathwathi baba votela iqembu lemthokazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi lilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje abafoni abamakhelwane bakho noma kuzana baseGoli kodwa ngizokhuma into zabo MDC uthona uvotela MDC kwathi what is chamisa is useless hlukana nabo MDC thihlwane nabo zano PF you must use your madula blankati baba
inkunzi emanxeba siyiphilela isigcobo isilo sakwankomo nequla layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusisize ezisubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi aphumaphi lamange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezitra lwalungelabo ama-war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibancinyane ngaleso sikhathi ithine besibizwa okhinjani sigijima lapha nalaphayana sibancedisa ukuthi ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibe njengabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga iy'mbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisela umbiko ukubana hhayi kuleli yavileji kuhle akunalutho esilubonile obhudi bese beyaya so kanjani ma kuthiwa khona lena kwabechabi khona kwakulabo jibha labo banibani kanjalo nje ababencikisana nabalweli benkululeko thina-ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade beyimfishane ngalesiya sikhathi around abo-10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo sokuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abazakunikana kumbe usizo lolo abazakunikana ukubana abakubo yibona ababencedisa abalweni benkululeko nathi sikhona onenkani kaze imisiqonda tshela iindaba zakhe
sanibonani bathokazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi ku-studio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambileyo lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyele emuva nezilethi ndaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo ezingafanelanga zirilizwe yes. calculator. Siyabonga kakhulu. Khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathirelevanti osethe wazwizwi likamqondisi moyo wemthwakazi waphakama wathi yes, yikho besivele sikulindile lokhu. Singagidela amashona ingoma zabo, sitshaye size sithibilike, ugide ingoma zesishonene emashonalendi leHarare. Uyeko kwakini kwakini, uma ungakoncube yenza kwakini ngapha emathirelevanti kwancube. Hlukane nento zakwochamisa, hlukane nento zakomnankagwa, asinayo isihlobo nabo labantu. Yenzani into zakini zakudlovu ngapha kini emathebelelendi. Yeah, akekho umuntu wakochamisa emathebelelendi. Noma ungajikeleza yonke ikhona emathebelelendi angeke uze umthole umuntu wakochamisa. Hlukanani nokusinamathelana nabacindezele, basicindezele labantu. Naye lo umonzora lo bagcwele abantu bakithi esiNdebeleni abafuni isikhululeke, babhizi ngemali bona bagenest imali. Sithi phumani entweni zokuba genest imali, ningene kwezepolitiki ngoba nihloso ukuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebelelendi. Lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi, hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali, ufuna ukudla. Yekani isitayela seni lesi. Nanku umnankagwa uqalile isitori sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayeseZambia nongalwanga nababephekela abantu bebhalisele ukuhola imali le yazo athi uzoyinikeza abantu. Ibutsotsi bokufuna amavoti 2023, libe be careful. Yekani ukurojwa ngenti ngezwidzini ngabantu abadala. Bahlanya abantu bakithi bathandela intsaro zezano. Ye umnankagwa nizofanayo. He umnankagwa uye lo wayebulala abantu bakithi ngeguguranda. Hlukanani nento zezano abantu bakithi. Singaka sesiphinde singaze sixabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapho ukuthi sogcina sixabana sodwa. Yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland. Siyabonga.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba, lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwele Melika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazi nxa sikhangela umumo yendaba yomkhuhlane omngithi igciwane leCovid. Into lokho kuseme manzonzo noma indawo ezithile lapha lalapha sezivulavulile, kanti njalo baningi abantu asebeye bathatha ke iJackson enqabela lomkhuhlane phecelezi iCovid vaccination. Ngakho ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane, kodwa hayi lokho kusavalile indawo eziningi.
Belokhu begqoka yini amamask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela amamaski?
Nxa sihamba phandle lapha sinezelula ukuthi abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imaski. Kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawuqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamaski ngaso sonke isikhathi, ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga tu. Ngakho nxa ulapho uhlangana khona loZulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa iDelta, ikubizo lawo kuthiwa ungani lobukhali, selike lezwa ngawo yini khona ngapho?
Leli gciwane ke abalibiza ngeDelta okukanye ekuqaleni iqale libizwa ngokuthi Indian variant, valithi nsakela kuDelta. Lapha besingakezwa lutho ngalo, besingakezwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha. Lokhu silizwela kwamanye amazwe anjengakwele South Africa, lakhona ngale lapha elasuka khona kwele India.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leHouston esigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olendaba zokhetho sixoxa nengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mfananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithalithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa ngumuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ah, ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi kobukhokheli buka Joshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi buka Joshua Nkomo. Konke lokho esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke uphinde kwakhe ke kube khona. Ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile. Kuyino sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abanga bexhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho kunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo isemkhulu, akulondoloze kahle, siyihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Bakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenandle hlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo 1988 eMathabeleland ukubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMathabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngabeka ngale ndlela yikho ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxozi yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.